olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
omunye wenelise ukuphuma wayahlala phezu kwekhejeni le kade igalule emanzini, wayenelisa ukuncedisa abanye abangu-11 bephuma. Abanye laba abangu-7 wehlulekile, bathe bagalula emanzini bafela phakathi.
Kufa izisebenzi eziyisikhombisa engozini yomgodi eGolden Valley Mine eKadoma.
Uhulumende ulesifiso kakhulu sokuthi wona azame ukuthi alethe amabhasi athwala abantu abaningi. La kuthiwa ngama-metro bhasi ayiwo azancedisa ukuthi sehlise inani lamakhombi eliyilo elivamileyo lapha ekhaya.
Umpati Ntambo obona ngokuthwalwa kwezinto lezemigwaqo umnumzana uBeth Mpofu uthi amakhombi kasoze amiswe ukusebenza njengalokho okukhulunywa ngabanye, kodwa uthi azazisusa wodwa emgwaqweni ngemva kokusungulwa kohlelo lokwengezelela amabhasi. Uhulumende uvuma ukuthi uhlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi olusungulwa ngomnyaka ka-2000 aluqhutshwanga ngemfanelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Kufe izisebenzi zomgodi weGolden Valley Mine eKadoma ezisikhombisa izolo ngemva kokuba umtshina obuzithwele uqamukile wawela emanzini. Umtshina lo obuthwele izisebenzi eziningi njalo ezisilileyo ziyelatshwa ezibhedlela zeKadoma. Inhlanganiso emela abantu abasebenza emgodini eNational Mine Workers Union isole kakhulu inkampani yalomgodi isithi ibisebenzisa imitshina engalunganga, yikho nje yenzakele lingozi. Sixhume isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ernest Gumbo wachasisa ngalingozi.
Enelise ukuphuma wayahlala phezu kwekhejeni le kade igalule emanzini, wayenelisa ukuncedisa abanye abangu-11 bephuma. Abanye laba abangu-7 wehlulekile, bahle bagalula emanzini bafela phakathi. Ngoba it's a vertical shaft mine, so abantu it's like can I give an example, Otis lezi anesizisebenzisayo kuma-story building, that's the format emgodini. So iyabisehla phansi, so amanzi aku-basement phansi, so kule level lapho ugcina khona i-cage. Kodwa-ke ingaslipa like what happened izolo, iyahle ingene phansi sitshone ngoba izinsimbi ezinzima kakhulu. So umuntu yahle asemgodini phansi ku-basement, esingayithi i-basement. Ezama-otisi lezi ezama-story buildings akula manzi phakathi, kodwa ezemgodini each vertical shaft mine it has got that water underground right inside the mine. Sikhuluma kumanje izidumbu sezikhitshiwe emgodini, sezikhitshiwe emgodini lezimuli zise zaziswa ngemfa ezisebenzi kumbe omkabo nabantwana sebetsheliwe, and abantu babuthene ezindaweni ngezindlini ezithiyeneyo.
Umnumzana Ernest Gumbo ngowenhlanganiso emela izimbamgodi iNational Mine Workers Union.